siyabonga jonga lo mavela silichana njani mthwaka zomuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 4 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. EZimbabwe selethule imali entsha yephepha ebalisa i-$2, i-$5, i-$10 le-$20 okuyinto esolwa zincwethi kwezenotho.
Ngeyinye yezindaba esizazama ukuyikhangela ukuthi singabambana njani kwela kusasa umqhatshi lalo oqhatshiweyo ukuze singaxotshi.
Umthethwandaba okhangelane le ndaba zezisebenzi namhla walile ukupha inkampani kaloliwe imvumo yokuxotsha izisebenzi phezu kodaba lokukhalala umsebenzi. Ikomishini yamalungelo oluntu isiqale uhlelo lokuhlangana labantu emkhonweni weMandebeleni ibazisa ngenhlelo zayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Ibhanga elikhulu lelizwe namhla lethule imali yephepha ebizwa ngokuthi ngama-bond notes emizameni yokulwisana lokusilela kwemali elizweni. Usiba lukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutshka utshele intatheli zindaba ukuthi bazadinda imali le njalo izaqala ukusebenza kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Wengeze wathi imali le kuzabe kuyi $2, i-$5, i-$10 le-$20. Incwethi ezihlaziya ezenotho zihleza sola kakhulu inyathelo leli zisithi lokho ikuphenduswa kwedola leZimbabwe nguhulumende okusegcekeni khona ezithi kuzahle kuqedise umnotho oqhubeka ubhidlika. Idola leZimbabwe lamiswa ukusebenza ngo-2009 ngoba lalingasathengi lutho. Umnumzana Mangutshka wazise njalo ukuthi uZulu kasavunyelwa ukuphuma elizweni lemali edlula i-$5,000 njalo uthe ozatholakala esephula umthetho lo uzabotshwa. Uthe njalo umuntu engathunyelwa idola leMelika livela phandle kwelizwe isilinganiso salimali esingamachumi amane uyabe eyasithola ngemali yamarandi. Kusenjalo inhlanganiso eboleka amazwe omhlaba imali i-IMF layo yathole umbiko namhla isithi impawu ezikhona zikhomba ukuthi umnotho weZimbabwe uzaqhubeka utshabalala nxa uhulumende engasathathanga amanyathelo aqinileyo. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission siqale uhlelo lokuhlangana labantu emkhonweni weMandebeleni ibazisa ngenhlelo zayo kubika uNompumelelo Moyo.
Namhlanje abekomishini yamalungelo oluntu bebehlangana lezakhamizi zemzini weNkulumane kobulawayo bekhulumisana nazo ngenhlelo abanazo. Ukomishina Sethulo Ncube ubike ukuba bazakuya khulumisana lezakhamizi zekhezi ngolwesihlanu kuyona le iviki bethi sebesiya eBhinga njalo kunyanga ezayo ngemizamo yokuthi abantu elizweni jikelele bazi ngehlelo abalazo ngoba uphenyo abalwenzayo luveza ukuba abantu abaningi abana lwazi ngokwenziwa yikomishini yamalungelo kaZulu. Unkosikazi Ncube ubike ukuba ziningi inhlupho ababhekane nazo kodwa okuphume kuphenyo lwabo okumqoka yikuthi abaziwa nguZulu. omunye wabasakhulayo uShepherd Mpofu uchaze ukuba iZimbabwe Human Rights Commission uyayazi ukuthi ikhona kodwa ubeqala namuhla ukuhlangana layo njalo ukhuthaze ukuba iqhubeke ihlala izohlangana lozulu. Iningi labantu elixoxe le-Studio 7 libike ukuba i-commission le abayazi nalapho etholakala khona. Kodwa uNkosikazi Ncube uthi kunje sebeyamukele izikhalazo zokwephulwa kwelungelo loluntu ezedlula amakhulu amahlanu lamashumi amahlanu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Umthethwandaba okhangelane le ndaba zezisebenzi namhla walile ukupha inkampani kaloliwe imvumo yokuxotsha izisebenzi phezu kokukhalala kwazo umsebenzi. Umthethwandaba lo uthe njalo incwadi eyayilotshwe ngumphathintambo obona ngendaba zezisebenzi uNkosikazi Prisca Mpfumira elaya izisebenzi lezi ukuthi zibuyele emsebenzini kayikho emthethweni. Kunjalo nje abakhokheli benhlanganiso yezisebenzi iZCTU bazahlangana lezi phathamandla zenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo esebenzi emhlabeni jikelele International Labour Organization kusasa bekhulumisana ngenkinga ezibhekane lezisebenzi zeZimbabwe. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi bazaphatha njalo udaba lwezisebenzi zeNational Railways.
Ziningi-ke iindaba esizazixopha kusasa kugoqela la enale elibuzayo ukuthi imi ngayiphi indlela ye-railway izaba ngenye yezindaba ezasafuna kuphela kusasa.
Udaba lokuhlukuluzwa kwezisebenzi ukuxotshwa mahlayana esike sabona kusenzakala kunyanga ezedluleyo lizaluphatha na?
Yikho esikubona kusenzakala ukuthi ngemva kokuba umthetho utshintshiwe asibonanga ke utshintshiwe amandla aphiwa umkhatshi ukuthi axotshe abantu manyayana nje. Yikho esikubona kusenzakala. Indaba ephambili kwedale e-railway ikuthi i-management ifuna ukuphiwa imvumo ikuthi ixotsheke abantu banaba abatholakale bekuma-demonstration. Ngenye yezindaba esizayihlafuna kusasa. Indaba ke esikhathazayo sikhangelele ukuthi nje njengoba kulo hlelo olukhona kwamanje olukhangelane lokuamenda i-Labour Act, ngenye yezindaba esizazama ukuyikhangela ukuthi singabambana njani kwela kusasa umqhatshi lalo oqhatshiweyo ukuze singaxotshi nje manqayana.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele weZCTU sixoxe laye eseHarare. Amapolisa akobulawayo siyalise abamasonto achiyeneyo ukuthi batshengisele ngolwesihlanu phezu komthetho kahulumende omutsha obamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bafunge njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe. Uhlelo lolu lusolwa kakhulu nguZulu esithi lwephula amalungelo abantwana besikolo. Abamasonto kobulawayo bathi sebesungule umkhankaso okhuthaza abazali ukuthi balobele abaphathi besikolo incwadi bebazisa ukuthi abafuni abantwababo bakhonze iflag. Sixhume omunye wabafundisi abaqoqa umkhankaso lo umnumzana Hussein Spanda waqala ngokwaliswa okwabo ukutshengisela ngolwesihlanu.
Thola incwadi nje kathesi evela emapholiseni besithi bona akusoze kwenza ukuthi sikwenze lokhu ngolwesihlanu. Kumele ukuthi siqale simelele ukuthi umthethwandaba ukhuluma ukuthi kuyaphela njani lindaba ebivele isikhona khona ngale mthethwandaba ophezulu wabazali abayalayo ukuba abantu babo benze i-national pledge. Ngakho-ke bathe sime kuze kukhanyelwe ngamajaji bese bephuma-ke lesibopho ukuthi kuyaphuma kanjani. bebesi advisor njengokuloba kwencwadi yabo ukuthi basicwebisa ngenxa yokuthi thina singamabandla singama-church isikhathi esiningi nxa senza imithandazo yethu siyabe nje sicebisa amapholisi ukwenzela ukuthi basivikele njalo nxa kulabe-traffic police besincedise ukuvula umgwaqo.
Lilohlelo njalo lapho elikhuthaza khona abazali ukubana balobele abaphathi bezikolo bebazisa ukubana abantwababo kabamelanga bathathe isifungo lesi. Ungasichazisela ukuthi luhamba njani njalo liluqhuba njani?
Sesilungise izincwadi ezokuthi umuntu ongumzala angabhala ebhalela abantu abaphathe isikolo. Lincwadi iyabe itshela ke umphathi ukuthi umzali lo kavumeli ukuba umntanakhe abe yingxenye yokuba akhonze iflag yeZimbabwe lokuba athathekele i-national pledge. Lincwadi sesiyenze ngesilungu, siyenze ngesiNdebele, ngikhuluma kanje kuyalungiswa ngesiTonga, silungisa njalo la ngesiVenda, silungisa njalo la ngesiShona. Ukwenzela ukuthi umzali angazibhalela nje lasephepheni ngeballpoint abesesayina etshela ke umphathi wesikolo ukuthi kafuni yena akavumeli umntanakhe ukuthi abe yingxenye yalokho. Siyakwazi ukuba ngomthetho lokhu sokubopha-ke isikolo ukuthi singabambi ngenkani umntwana lo ukuthi abe yingxenye yento le umzali angayivumiyo. Ngenxa yokuthi siyakhola thina ngaphansi kwesisekelo sombuso langaphansi komthetho, umuntu ongumzali nguye oyi-guidance, the custodian yomntwana lo. Njalo lelungelo lokuthi aqondise umntwana ukuthi umfuna ukuthi nxa kufika ezintweni zikamoya kumbe nxa ekukhuliseni umntwana ongayisikho kwesikolo, umzali nguye ke oba lelungelo lokuthi axwayise abesikolo ukuthi ufunde kubanjwe kanjani.
Umnumzana Hussein Spanda ngumfundisi sixoxela ekobulawayo.
Ikhasi leFacebook leVOA Ndebele liqhuba umncintiswano wamavidiyo abaculi bomdumo we-hip hop besenza i-freestyle Ndebele rap ngoNkwenkwezi 2016. Lapho abaculi abaphiwa khona ithuba lokuthumela ividiyo yomzuzu owodwa lengxenye betshaya isitayela samahhala. Lawa amavidiyo azabukiswa kuleli khasi njalo ungathola ama-like amaningi, uzothola umvuzo we-radio yesola lethuba lokungena uhlelo lwe-Woza Friday lapho esixoxa labaculi sidlale le ngoma zabo emsakazweni ukuze abantu bazi ngomculo wakho. Ungakhuthwa yileli thuba, thumela yakho ividiyo nge-email ku-studio7news.com loba ku-WhatsApp ethi 001202465038. Izaphinda njalo 001202465038. I-Studio 7, umsakazo okulibazisayo lokunikeza indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Intatheli zindaba zithe kwaqa eHarare namuhla emhlanganweni wokunanza imisebenzi yentatheli zindaba eyayilodumo umnumzana Bonwell Chakaoza. Intatheli zindaba lezi zikhuthazwe ukuthi ziguqule indlela ezisebenza ngayo zamukele ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku. Kubika uMavis Gama.
Le ngeminye imibono evezwe ngumnumzana Dumisani Mleya obeyisikhulumi esihloniphekayo emkhosini wokunanza imisebenzi yentatheli ebilodumo umuyi uBonwell Chakaoza owenzelwe eHoliday Inn eHarare. Lo mkhosi oqoqwe ngabe Voluntary Media Council of Zimbabwe ngomunye wemikhosi yokunanza usuku lwemisebenzi yentatheli zindaba emhlabeni jikelele olweWorld Press Freedom Day. Ukusalela muva kulokho okwenzakalayo, umhleli wephephandaba le-Independent uMleya uthi kuyingozi enkulu kubuyisela muva intuthuko kulolu hlangothi.
Kule mishina emitsha le esiyisebenzisayo ukwenza ukuthi sithathe izindaba, kulokusebenzisa imitshina esingathi le i-social media, abo-Facebook, abo-Twitter, khonoko kumele sikuvume, sikwamukele ukuthi sokukhona. Ngakho ke thina njengezintatheli kumele sikusebenzise ukwenza umsebenzi wethu, ngoba singayekela ukwenza njalo kusho ukuthi sizasalela emuva.
Uyayisola kabi uMleya inkulumo kahulumende yokufuna ukufakela uZulu imigoqo ekusebenziseni ubulembu be-intanethi lenkundla zebulenjini.
Akumelanga sikhangele China sithatha into ezimbi, khangele ukuthi bavalela njani abantu ukuthi bangasebenzisi imitshini emisha le i-social media.
Okusekelwe ngophethe ezokuqhutshwa kwemisebenzi enhlanganisweni ye-VMCZ, uNkosazana Faith Ndlovu.
Siyakwazi ukuthi silabo hulumende abathanda kakhulu ukuthi bakontrole kakhulu abentatheli izindaba. Futhi nxa abentatheli izindaba besenza umsebenzi ngendlela okumele bayenze ngawo, belandela esithi ngama ethics, obahulumende then abala excuse ukuthi bangenele ku media ngoba sisebenza ngendlela okumele sisebenze ngayo.
Abakade bekulomkhosi bavumelene ukuba kudinga ukuba ziguqule ingqondo yazo iziphatha amandla zikahulumende kundlela zilubona ngayo lolu hlangothi lwezezindaba, ngoba luqhuba umsebenzi oqhathekileyo ophathisa kuntuthuko yelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Indlala ibikwa ilokhu ibhahile esigabeni eziningi zelizwe, ikakhulu emaphandleni, lanxa inhlanganiso ezigoqela i-United States Agency for International Development kanye le-World Food Program ezibikwa ziphathisana lohulumende ukwabela abalambayo ukudla. Umnumzana Belief Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-PF eCholocho, uthi ingxaki ukuthi indlala lokhe uxolo. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eCholocho, umnumzana Belief Gawule, uthi ingxaki ukuthi ukudla lokhu kwavelwa ihlekana labantu, kukanti phose wonke umuntu uyalamba.
Ukudla lokubuya kunakusiza ebantwini lapha, kufika kukhethe futhi kukhethe bona ababalutshwane, bese kusehlukanisa abantu, kuthiya abantu bengazwani, ngoba indlala le isandekile ngeyomuntu wonke. Abanye kuyakukhethe ukuthi mhlukanisa ukuthi hey, abanye abantwana abangaphingapha abasebenza abantwana bakhona labo abangasapoti abazali, abazali bakhona labo bezivulawelwa yindlala.
Okuvela kunhlanganiso ezizimeleyo lokhu kwabiwa ngubani?
Abafuni laba bazombangazi. Nami ngikubona kuqondile khonoko. Labantu nxa sebekhethana khona handle, kubona ngale corruption ikhona kuma-villages. Kuyachiya ugogoshuphekela uhlala lezintandane, kuyofaka umuntu lo muntu olendoda esebenzayo eSouth Africa kwayela ngeke kumbiwa ngisapoti. Kodwa ubona umuntu othayekileyo kakhulu ngubani? Asale umuntu othayekileyo kakhulu. Abantu abakubamba yibo kuthi abangakubambi kuhle futhi la khona ama-villages khona ngale ngaphandle. Abayibo abamele beqonde bekhuluma iqiniso ukuthi umuntu odeservayo ngulowo. Abanye bathi hey, lokunikwa abezana uPF kuphela lani lani. Hayi, ngapha ke kunikwa wonke umuntu esigabeni sethology. Uhlelo olunye olukwalalethwa ngu-MP uJonathan Moyo ngolwa olamabeni lokunika abantu ezigabeni lungena umuzi ngamuzi, umuzi wonke luyeqimuzi. Ngoba abanye babesingabona nesikhathi sokuthi kwakuyikampeni, hayi, nakathesi kulokhu kunjalo ukudla kwakhona akukhethi muntu.
Umnumzana Belief Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-PF eCholocho. Sixoxela ekhona le eCholocho. Silokho sikudaba lokwabiwa kokudla. Asizweni umbono kamnumzana Maqhawe Moyo, owayekubandla leZANU-PF kodwa osesekela ele-MDCT.
Ngizathola ukuthi isigaba esinjengasakosimana sileminizi engafika 2000, kusho ukuthi abantu abalapho baningi ukudlula bangafika inani elithi 15,000. Kodwa ukudla zathola ukuthi iwadi ngayinye ithiwa ukudla ongafika amasaka ayi-114 phakathi kwemizi engu-2000. Ukudla kwakhona kuluthwane, kwenza abantu basale besilwa ezigabeni bebangalokho kudla, ngoba indlala ivele ihlasele wonke umuntu kungenani nokuthi isalukazi kumbe ungumuntu omutsha.
Laba abakuluhlu lwabadinga uncedo bakhethwa njani? Luyalukhula yini?
yabo selokhu nje kwaqalisa leli uhlelo lwe-social welfare olokupha izalukazi namaxhephu nabagogekileyo nabadubekileyo ukudla. Inani lakhona lisukela likhuphuke lisuka kumasaka angu-70 lisiya ku-140, 130. Asilonani esikhulu kakhulu esingalithayela izandla sithi likhuphukile ngoba kuvele nje indlala ikhona esigabeni sonke. Kanti-ke abantu laba abahola ukudla babhalwa bengaphansi kwengatsha zabosobhuku. Usobhuku uyathetha abantu ababona befanele ukuthi bahole lokho kudla. Siya ngenani lomumbu elifikileyo akhethe kumbe babili ngosobhuku besihanjiswa kukhansila ukuthi bayiphiwa lokho kudla.
Lo ngumnumzana Maqhawe Moyo oye kubandla leZANU-PF kodwa osesekela LMTCT ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekuWard 20 eNkabazwe. Kuhlelo lapho esixoxa khona labeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lamhlase lonkosikazi Thandiwe Msimanga oPara Ocha omsekeli kamongameli webandla elitsha ele-United Democratic Party ohlala eCanada. Ibandla leli libunjelwe kweleScotland eNgilandi likhokhelwa ngumnumzana Silence Chiwori esekelwa nguye unkosikazi oPara Ocha. Uchasisa ukuthi kungani bona bebone ukuqakathekile ukusungula leli bandla. Elo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Osokusenze sibumbe leli bandla ukuthi besingazimiselanga ukuthi singene entweni zompangazo. Uhamba kwezinto nangokuhlala kwethu esesikwenze ngapha sibona ukuthi siyakhuthazwa ngokuhulumende labo esihlala kubo ukuthi sibe involved. Ukuthi nxa ufuna into zenzakale elizweni endaweni lapho ohleli kiyo kumbe i-city uyi-village fuze uparticipate in the electoral system ngokuvota.
Selibumbeke ibandla leli uthi wena libunjwe eminyakeni emibili edluleyo. Selenzile umhlangano omkhulu wokukhetha i-executive kumbe i-executive ekhona kwamanje i-interim.
Ibizo lebandla i-United Democratic Front. Umkhokheli manje igama lakhe bamuthi ngu-Silence Chiwori and useScotland.
Selike lahlangana na njengenkokheli ye-UDF.
Singakahlangani besikhuluma nje ekuba ama-forums lawa esilawo WhatsApp lani oSkype. Kodwa thina silama-structures eCanada sesikhona eEdmonton, eToronto, eCalgary, labo khona le-England sebeyespreadile out, sebese-Ireland baseScotland. Kunje sesingenile eSouth Africa, sesikhona eZimbabwe. Sesilama-structures kuma-province wonke awaseZimbabwe.
Njengoba liqaliselwe emazweni ileli bandla, selibhalisiwe na, selisaziwa na eZimbabwe?
Kulama structures ase akubo Harare khona ngale khona abantu esebenzisana labo, so sebe registile ku electoral board ukuthi kule bandla elinje eliza contest ama elections ngo-28. Kodwa i-launch asikayenzi, yiyo sizayenza ke kumalanga la abuyayo.
Libona ngani liza kwamukelwa na eZimbabwe? Abasoze bathi linabantu abasebaleka lapha ekhaya lahlala emazweni elasichiyela indubo. Ngakho ke lingaza ke lisitshele okokuthi sikwenze.
Sasenzeli thina into lezi sizenza, senzela abantu abasekhaya ukwenzela ukuthi sibanikeze ulwazi olokuthi babekwazi ukuthi they've got freedom. Freedom to express, freedom to vote, freedom to, you know, human rights and stuff like that, which uhulumende weZimbabwe is denying abantu those things. Sinje thina asisesabi, sihlale ngaphandle, asikuthanda kwethu uhlala ngaphandle, bekuyizenzo zikahulumende. Abesindebeleni abaningi abalitholanga ithuba lokubana be-enjoye umbuso waseZimbabwe. We never benefited from umbuso weZANU-PF.
Kodwa phela lizathi lifika khona ngale kuzaba labanye abazalibuza umbuzo engibuza wona ukuthi lina libona ngani lingamelana lo hulumende weZANU-PF. Thina esihlezi lapha yithu esikhangelane lawo, yithu esihlukunyezwayo. Lina liyabe lisemazweni, liyabe livikelekile.
Abantu basekhaya sikhuluma labo nsuku zonke, bafuna uncedo, bafuna ukubona abantu abangabamela, abantu abangama phambi kwahulumende bethi hayibo abantu bakhathele. kube nama CNA elections abantu bekhaya yibo asebe ready manje to have abantu abazozimisela ukuthi belwisane lombuso waseZimbabwe. Asoze senze lezi zinto singela abantu basekhaya, sisebenzisana ndawonye labantu abaku ground, silabantwana abangasuka ngekhaya, silabafowethu abangasuka ngekhaya.
Libona kuzanceda na ukuthi kulibumbe elinye ibandla kulokuthi lihambe lesebenzelana labanye ababumbile amabandla? Amabandla asemaningi.
Yes, amabandla maningi but awaqinisekanga, awekho ekuthembeni. Njengoba bebona uTsvangirai ubuye kahle empela ecala kulento ezinhlazenzileyo kodwa wehlulekile.
Ngingasakhulumi ngoTsvangirai, kulamanye akhona kulabo maduku NCA kule MDC le esihlephukile futhi njalo simanengi sibili amabandla.
Wayesithatheke nge ukungena ku-UDF. They are different approach. Wonke lamabandla amanye o-MDC njona bexakuluka besiba ngamabandla ayi-7 phakathi kune problem. Bebekhona omakoni, bebekhona all those years kodwa behlulekile. Thina sithi lehlulekile bantu basekhaya, lizamile linababandla khona. Let us try something new, something fresh.
Unkosikazi Thandiwe Msimanga opara ocha ngomsekelo webandla elisanda bunjwa ele United Democratic Front.
Elinga lithola njani izibukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Comfort Mtshekeza, isiphathamandla senhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe elwela ilungelo labathengi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Gande.
Ya, ungasitshela ukuthi lina njengenhlanganiso liubona njani umumo lo okhona okakathesi kakhulu nxa sikhangela ukuthi kungani kulo dubo lokusilela kwemali emabhanga?
Ya, amalanga lawa iqiniso kulokhu swelakala kwemali emabhanga, kulokhu bathi ngesikhiwa i-liquidity crisis, imali ayikho emabhanga. Lokhu kuya-affecta abathengi ku-affecta lakho i-business. Sinti sikwazi ukuthi ama-transactions wonke asebenzisa imali, asisayenzi kwe-barter trade. So imali idlala i-center role ku-business yonke, whether ama-consumers efuna lutho or business to business.
Bakhona abanye abakhuthaza ukuthi abantu bahambise imali emabhanga, kodwa uZulu yena ukhanya uyesaba ukuhambisa imali emabhanga. Wena ungakhuthaza abantu ukuthi benzena, sithi umuntu uthola imali yakhe i-500 yakhe ufuna ukuyigcina?
Ya, nathi siyakhuthaza ukuthi abantu bagcine imali kumabhanga. Siyakwazi ukusupha kakhulu ukuthi uyabona imali yethu iyisikhethu over the past few years kule mali ezali yamalala eziningi emabhanga. So into efunakalayo ukuthi amabhanga asiyeke indlela ukuthi abantu bazabale-confident ngawo ukuthi ngasiyasingisa imali ebhanga. Nase ngiyifuna iphakathi kosuku ngiyahamba ku-ATM ngiyoyithola. Ngangiyifuna ekuseni ngathi thina njengehlanganiso ngathi sikhuthaza abantu ukuthi nxa imali ingahlala ebhanga uyithatha kuphela ngasoyifuna. At least kuzanceda ukuthi ibhanga because iyabegcina emalini ukuthi abantu ngathi efuna ukuyisebenzisa. Kangangokuthi umuntu uyigcine ezine ongayisebenzisi, omunye umuntu efuna ukuyisebenzisa ngale ayiswele because isezadeni zakho. So siyakhuthaza abantu abahambise imali emabhanga but at the same time ngathi sikhuthaza amabhanga ukuthi ayenze i-assurance yonke ukuthi abantu imizamo yonke ebekhona ukuthi abantu ngathi efuna imali zabo bazithole ngesikhathi bezifuna zona.
Labo abaphila ngokuthengisa sokuyiba abagcweleyo emgwaqweni lapha, ungabakhuthaza usithi bayenze njani ngesikhathi lesi?
Abathengisa abagcwele emgwaqweni lapha babamba imali everyday. Labo ngabe zadivelopha izilokhu imethodi ngokuthi everyday ungangizathengisa $10 ngihlale le-$5 enye $5 ngiyiphosele ebhanga, kezwa ukuthi atleast kube le-circulation yemali yepulana.
Hhayi, kwezwakala. Sibongile kakhulu, isikhathi sesingasavumi. Ungavaleli sabalaleli.
Abalaleli wonke ngifuna ukukhuthaza ukuthi imali ayigcinwa ezindlini, ngabe le mali ifakani nemabhanga amabhanga labo ngifuna ukukhuthaza ukuthi imali yezelo igcinayo imali zabanikazi ngabe sifuna imali zabo abathembe ngesikhathi engifuna imali zabo siyabonga ngokulalela ukuthi
hayi lathi sibongile ubelela ngelihle
alright
siyabonga tjaheli tala kwanelokho lamhlanje olivalelisayo ngontungamela inkomo liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lila